amakhansela la ahlangane endaweni ebingahlelelwanga lokho badanise iningi labantu abakade bebuthene eLight City Hall bemelele ukukhethwa kukameya nomsekeli wakhe. Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTown Clerk Christopher Dube utshele izakhamizi ukuba umhlangano osudluliselwe phambili ngoba kulomthetho ikhansili engawulandelanga okubalisa ukwenzela umhlangano eLight City Hall. Ukhansila kaWard 17 uNkosikazi Sikhululekile Moyo uchasiswa ngokumiswa kwalomhlangano.
Ngosikhululekile Moyo, ukhansela kaWard 17 egoqela iPhumula North St. Peter's Methodist Roberts Nyoka Green Gables. Hayi, lamhlanje umhlangano sukhansiliwe kutholakala ukuthi iChamber Secretary basibikele ukuthi kulombiko ukuthi kule security risk. Bazasazisa ukuthi sizahlala nini. Akula nto esingayenza ngoba the decision has been made ukuthi sebe cancelled.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yamalungelo oluntu we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akulankinga amakhansila awahloniphe izimiso zebandla ledolobho.
Hayi, vele yindlela iZimbabwe esebenza ngayo abantu mabengala ngqondo, so asila problem thina. Sizamelela ilanga okhansila sebekwazi ukulalela ibandla labo ledorobho. Kuyithuwa kuyinto vele okungahluphiyo, idorobho leli ngeletu, labo abantu vele bebengekho bazodinga umsebenzi sebeqhatshiwe. Mhlazana kuthiwa kwankwane sebekwazi ukusilalela nje abahlali bakobulawayo, hayi kuza kuqhubeka, kodwa kathesi hayi kuzake kume mbijana. Sizamelela ilanga sokurayi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alick Gumede ukhala ngokuthi kakwenziwe into yakibo.
Sithonga sidingani uma election akho siyabe sidingani sine thina esikufunayo lapha into yakithi, kwenziwe into yakithi, yifele freeness of any election. Abo nto esekuzebuya lapha sokuzethathwa abantu bemzini asibazonda amashoni, kodwa lapha kukhokhela umuntu wesindebeleyo umpondo kayithintwa kuphela la ngiyokhangeleyo. Laba bemzini laba abahambe kibo balethwa umsebenzi la ngababuyele kibo.
Umnumzana Ambrose Sibindi umabhalane wenhlanganiso yezakhamizi eBupra usole isenzo salamhlanje.
Izakhamizi zakobulawayo zidane kakhulu ngokwenzakeleyo lamhlanje, ngoba besesikhangela ukuthi lamhlanje indaba kameya lomsekeli wakhe iyalungisa iyaphela, but khathesi sesifika sitshela ukuthi akusenzakali ndlela esizaza sizinikwa. Sibona ungathi i-behavior enje ilokutshengisa ukudelela ubulawayo nezakhamizi zakobulawayo, ngoba singaqhubeka sinje sibona ungathi khathesi ubulawayo kulo muntu ongathi umbuyibisele emva, ngoba besifisa ukuthi ngabakhethiwe kuhle kuqalisa ukusetshenzwa in terms of service delivery, kodwa ngawulokudileya siyalo kuvitelwa so kukhona ukuthaya manje la
lithi kwenziweni.
Thina esikudimanda ukuthi sifise ukuthi nxa kuyikuthi kuyehlula ukukhetha umeya lo deputy kumbe abantu abakhethwayo kula ababona ungathi uyakhwalifaya, abatsho nalifaka uma lisakuqalise kutha nxa ukuthi akhwalifaya abakwenze masinya kuthola umeya wethu wedorobho lomsekeli wakhe ukusikukhangeleleni.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Praise Ngulube laye usole okwenzakale lamhlanje.
Enkosi, kubona kusenzakala lapha kutshengisela ukwehluleka okukhona, njalo siyakubona ukuthi lo meya ozakhethwa kuphi abantu bengekho, akusenguye meya wabantu. Njalo mina ngithi ama-residents akobulawayo yiwo azathatha amanyathelo, ama-taxi, ama-ratepayers akobulawayo yiwo sokumele athatha amanyathelo from lapha sisuka lapha.
Kube lokudana okuthile namhlanje ngemva kokwehluleka ukugcoba umeya lomsekeli wakobulawayo. Abantu bakobulawayo bake batshengisela ngemva kokutshelwa ukuba umhlangano wokukhetha lokugcoba umeya lomsekeli wakhe usudluliselwe phambili. Ubulawayo usola ukuziphatha kwamakhansila athile kanye lokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.